sifuna ukubonga abantu beAmerica ukuvota abakwenzileyo kakhulu babuye ngobuningi babo amamillions over millions akula apart isifundo esifundileyo thina beMDC Alliance ngapha ukuthi abantu beAmerica bathemba kakhulu ivoti yabo than anything else. Sibonile abatsha bevota, sibonile abadala bevota, mhlobo yonke ivotile kutshengisa ukuthi idemokhrasi yabo sibili bayayinanza ukuthi iqala lapho uvotela umuntu omfunayo. Siyadana nje sesibona uPresident Trump sefuna ukubulala imbali ye-America esikhangela khona ukuthi yiyo i-example ye-democracy. Sesesesaba ukuthi ama-elections abalwe wonke, njalo se-alleja ukuthi kule rigging. Siyakwazi yena ukuwina okwenzayo nyaka emine edileyo, kwaba lama-allegations ukuthi uncediswe iRussia edithemba nge-electoral system. Asikwazi mbe lokho kuliqiniso, kodwa sibona ngani ibugwala ndini umuntu osedliwe fanti evume ekuchaye okuthiwa ngesikhiwa concede defeat kwenzele ukuthi kube ne-progress. I-America ingaqalisa kathesi ukuhambisana emakhodi kutshengisa amazwe wonke akasoze vele evume impumelo yama-elections ngenxa yokuthi sithatha khona ukuthi i-America ngumama we-democracy. Into nje esingani thina sizwisisi kakhulu njalo ngani sibona ngani inqele ukuthi abaconcede i-popular vote baconcede electoral college, okutshengisa ukuthi iningi yabantu le ungaba le-popular vote uluze kwi-electoral college, ngoba bathi umuntu ongagana 270 votes from electoral college.